Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwaka zomuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka ludlondlobala elizweni.
Ilizwe lethu lipraktiza lokho esikuthi idemokrasi, okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukubawaliswa.
Sebe khankasa ngamandla eMashonaland West abezanu PF abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale embusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuphoza le into kuzanu PF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abaphikisayo bathi asevunyiswa ngenkani amanye amalunga ezanu PF angathakazeleli ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lusiba lubi elizweni njalo endaweni eziningi zelizwe abakhona okwesikhathana nje ngelanga. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukuvumile lokhu namuhla esithi imbangela ikwehla kwamanzi edamu leKariba. Wethule amazwila namuhla eseHarare ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wokugcina walonyaka owamalunga edale leCabinet. Uthe uhulumende wakhe uzama ngamandla wonke ukulungisisa lolu hlupho. Abantu emadolobheni agoqela eHarare, kobulawayo eVictoria Falls, eGwanda, eGweru, emasingo lamanye achiyeneyo bathi asilela kubi amagetsi kulezinsuku. Kusenjalo sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezanu PF abafuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singenela ngo-2028. Okwamanje amalunga eMashonaland West aqhuba imihlangano ezigabeni ezinengi lapho akhulumisana khona loZulu ngesinqumo esenziwa ngomfufu emhlanganweni weannual People's Conference kobulawayo esokuthi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni. Kulabanye abangathakazeleli isinqumo lesi kubandla leli abathi uMnangagwa kumele alandele isisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba osesihlalweni lesi akumelanga avotelwe okwehlandla lesithathu kungedlula iminyaka elithumi esembusweni. UMnangagwa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni. Okuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezanu PF Central Committee njalo emela isigaba sephelandaba jabalala edale lephalamende.
Njoba ngihlala ngisisho, ilizwe lethu lipraktiza lokho esikuthi idemokrasi, okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukubawaliswa. Umongameli laye wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu bathi hhayi bona bafuna ukuthi ngabe uyaqhubeka. So yimbono yabo osokuseleyo into ubona ngathi bona ukwenzeka kanjani ke khona ukuphela kodwa ke uba lembono etshiyene vele kuyavunyelwa ngoba ngithemba uyakwazi ubana likhona eliqula kwalapha phakathi weZANU PF abangavumelani nakho abanye bavumelana nakho yikho oku-healthy in any organization ulona vele abantu asoze bababona ngelisho elifana naye asoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana osokusala kuphela ukuthi bona siyenzelwa kwalotata the majority takes the day kuphela nje
singathi ke ematebeleland region lawo bulawayo likwenzani ni konoku kwenzakala kwezindawo
siyo command issue phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakala kusho abangafuna ukukwenza ngabe ngafuna ukwenza bangakwenza kuba useze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyashiyana so awungeke wathi lona kuzenzakala kumba useze kwenzakala okukhona ukuthi nabasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonoko so nalabo abangakenzi kusho ukuthi hayi abakafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona kumele lokuthi ubone ukuthi kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani
Umnumzana Joseph Chuma ukudale leZANU PF Central Committee njalo umela iphela indaba chabalala edale lePhalamende ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 sephinde saxoxa lo Mnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele
iZANU PF igcwele lalokho kubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception bagudu kukho kakhulu uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle ngoba umnumzana umnangagwa wayethena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe kodwa iZANU ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalaba abangavumelani layo indaba ye-third term ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yeZANU PF kuphela indaba yokuthi abantu bezimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa yi-tooth and nail kufanele sidefende i-constitution yelizwe sesikhathele ngabantu beZANU abazenzela umathanda abangeke baqhubeke besenza umathanda especially ngeconstitution umnangagwa ngahlala abe ngupresident wabo kuZANU PF asilandaba kodwa upresident welizwe ku very clear ngama term amabili wonke umuntu oweZimbabwe kufanele ukudefend including laba abakuZANU PF kufanele bakudefend kodwa ke ngokwazi kwethu aseqalile ke amanyala
yes ngathi kodwa kuyaphetha ngani konoku baba Mlalazi
impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa kuzaba labantu abazaxotshwa abantu abazachaywa ngenxa yokuopposa le into kuZANU PF ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala iviolence le ingadlulela even externally ngoba ama opposing parties ama civic society bazayiopposa le indaba kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu so isiphetho sakhona lati silindile ingqobe isikuyena umnumzana omnangagwa uma engahlaleli izwini lakhe ayistophe hayi kungaba kuhle
Umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
The Voice of America
Uhulumende wakwele Botswana usephike imbiko ethulwe liphephandaba le-Tuesday Grill ethi uMongameli Duma Boko usanda kuphiwa isipho senkomo ezilitshumi ezohlobo lwe-Ankole ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umabhalane omkhulu kaBoko, unkosikazi Emang Mutapati, Uthi iphephandaba leli liqamba amanga aluhlaza ngenjongo yokungcolisa igama likaBoko. Uthi abakunhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana kumele bethwalise iphepha leli nzima ngoba lisenge ezimithiyo. Kodwa abahleli bephephandaba leli elethulelwa uZulu ebulenjini be-internet bathi kuliqiniso abakukhulumayo. Bathi akumelanga uMutapati owayekhokhela inhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana abe esethusela abethusele ngoba bona bathapha izindaba ezichisayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba kanye lonobhala omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Sizame njalo ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zesigodlo seZimbabwe kwele Botswana ezingaphendulanga imibuzo esizithumele yona. Ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha sokusondele, abazali bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela abanye abatsha abaziphatha ngayo. Abanye abatsha basebenzisa ikhefu leli ukwenza imidlalo ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, lapho abathatha khona izidakamizwa lotshwala, abanye besiya emacansini labantu abanengi ngesikhathi sinye lokunye okuthiyeneyo. Ngomfumfu lonyaka kulabantwana abangamatshumi amathathu lasishiyangalombili 38 ababotshwe ePhumula South koBulawayo ngemva kokutholakala bekuvuzu phathi. Omunye umama wakoBulawayo unkosazana Panashe Mpofu wathola umntanakhe labanye besephathini efana lala mavuzu phathi ngenyanga edluleyo. Wabotshwa esetheswa umlando wokutshaya abantwana kodwa wasekhululwa inkantolo yaphezulu e-High Court kuyona le iviki. Wabotshwa ngemva kokumangalelwa ngomunye umzali esithi umntanakhe katshaywa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lezinye inkokheli zabatsha. Lenye inkokheli yabatsha ekunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uChris Fundirwa.
Crisis elokhisa khona ukuthi ama-youth special around Christmas waba ngumhlambi kazelisinye. Wenza baba lesin, so to speak, baba lesin, so yenza izinto that may be detrimental kubo. They do ama sex parties where there is a lot of alcohol and there is a lot of sexual activity and drug abuse, alcohol abuse. So engakutsho mina as a young person, ukuthi as young people, the only thing esiyabe sinayo is cards. And these things like who engage in ama sex parties, they deprive us of time because it's kind of like what we have watched. That means they've already lost time. The reputation of which as a young person. And the therapy is a tendency to, once they arrest you for such, they release the name. So some of these young people who are going to see you in the university or high school, they still have a bright future ahead. But once it is a public society like that, it is completely destroyed your future. So I wish we have to think about our future as young people, especially around this time. 3 minutes of enjoyment upela, ziya kulalela impilo yakho yonke.
Lokhu kungabe kubangelwa kuyini?
Ibuyengeka, because nxa umuntu eyedwa kunzima ukuthi abele ngqondo enjalo. But lapho abahlangana khona, kuba lula ukuthi bebe decide into engalungile and akula muntu abiza ukuthi hayi guys, into esiyenzayo leyi, I don't think it is a threat.
Abazali bona ungathini kubo?
Inkinga yokuthi idubolo esilalo ayisinto engalungisiswa ngumuntu oyedwa. Indlela engiyibona ingcono yokudila lo dubololo yokuthi abazali sibambane. Xa usazi ukuthi ngumzali ule mntwana wakho, umntwana wakho ulabangani, nekushiwo ukuthi wazana nabazali balowo mntwana, abazali bona bodwa bebambane. Siyabanjalo abantwana labo bayaswela amandla okuthi beyengani khuze ngoba besazi ukuthi abazali bethu basikhanyele sonke.
UChris Fundirwa yisiphathamandla senhlanganiso yeZinasu njalo ngosakhulayo wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu abanengi bathi umnyaka ka-2024 ububathwalise amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi njalo bathi bakhulekela ukuthi isimo siguquke ngomnyaka ozayo. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi aneleyo futhi ahlanzekileyo. Kodwa ukoma komkhathi okuphehlwe isikhudumezi se-El Nino kuchiye izigidi lezigidi zabantu emaphandleni lasemadolobheni zingelamanzi. Edolobheni lakoBulawayo uDubo lolu luphoqe umasipala ukuthi atholise izakhamizi amanzi okwelanga elilodwa kuphela ngeviki kulandela ukutsha kwamadamu abalisa ele apha lele lowancima kanye lele mzingwane. Ngelanga idolobho leli lidinga amanzi angena kumamegalitha alikhulu elilamachuma isithupha lanhlanu 165 megaliters, kodwa umasipala wenelisa ukupompa amamegalitha ngamachuma esitshiyagalolunye 90 megaliters kuphela. Sikhuluma nje abahlali abaningi sebephila ngokukha amanzi ezikotsho lasemthonjeni engavikelekanga okulakho ukubangela imikhuhlane efana lowekholera. Umhlali weLobhengula West unkosikazi Mulabhembela uthi sebelenyanga ezintathu kusiya kwezine bengelamanzi avela kumasipala. Ngokunjalo uthi bakha amanzi agobhoza egangeni lanxa bekunanzelela ukuthi engabagulisa.
Amanzi afika aphela phansi ume khonapha after 3 months aphela phansi ekhaya sikha khonapha day.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zibone kungcono ukuthi zifakise amatanki amakhulu ezindlini ukuze zigcwalise amanzi lapho avulwa khona. Omunye wazo ngunkosikazi Pamela Chidono ohlala elokitshini le-Old Luveve.
Sacina sicabanga ukuthi sifake iJojo even ikosta, kodwa bekungcono nokuvuka sisiye ezibhoraneni siyalayina sidinga amanzi silabantwana futhi.
Umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi amanzi akhona kwamanje emadamu aleli dolobho ayisilinganiso samachumi amabili lanhlanu kuphela ekhulwini 25%. Uthi kule mizamo eminingi abayenzayo yokulungisisa udubo lwamanzi.
We would like to do an exploratory drill on Nyamandlovu to see if we can deepen those boreholes and widen the diameter.
Sibona kungcono ukuchelisa amagodi eNyamandlovu akhwifa ukwenzela ukuthi akhiphe amanzi amaningi ngoba sithola amalutshwane kuwo. Sifuna lokuyakha iglass block dam. Bengisemoroko nisiyadinga uncedo e-Africa Investment Forum.
Uhlelo lwezambezi Water Project ngolunye lwamacebo abikwa elakho ukuqeda lolu dubo, njalo uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani kodwa lusamile okwamanje lolu hlelo ngoba uhulumende ngelamali. Abahlali bedolobho leGweru labo bathi bahlutshwa ngamanzi kakhulu lonyaka lobanje amadamu abo abalisa eleGwenoro lele amapongopwe elamanzi aneleyo. Umasipala uthi udubo yekusilela kwamagetsi. Unkosikazi Sikhanyisiwe Lunga uthi abesifazana basengozini yokubanjwa ngamasela kuleli dolobho ngoba behamba imango emide ukuyadinga amanzi.
Indawo abahamba kuzo besiyadinga amanzi esikhatshana, of which sokuyingozi especially ebantwini abesifazana, kuyingozi kakhulu.
Usodolobho weGweru umnumzana Martin Chivoko utshele iStudio 7 ukuthi sebecabanga ukusungula uhlelo lokudonsa amanzi besebenzisa amandla elanga isola njengoba amagetsi ehlala engekho.
We are not pumping very frequent.
Amanzi sesilawo sibili. Okusihluphayo kwamanje ngamagetsi ukuthi sipompe amanzi afike ebantwini. Nxa amagetsi ekhona, senelisa ukupompa 64 megaliters ayenela abantu.
EHarare lakho udubo lwamanzi soluleminyaka lukhona ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukwehluleka kukamasipala ukuwahlambulula ukuze asebenziseke. Lokhu sokuke kwadala umkhuhlane wekholera obulale abantu abaningi eminyakeni edluleyo. Iningi lithi likhulekela ukuthi izulu line kakhulu ligcwalise amadamu emadolobheni ashiyeneyo lasemaphandleni ukuze udubo lwamanzi lube imbali kungenwa nje eminyakeni omusha ka-2025. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izik 2 billion athi izasetshenziswa kwenhlelo zokwakha amadamu lokutholisa uzulu amanzi ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingungqwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, amapholisa esabelweni seWisconsin athi asaphenya udaba lomfundi wesifazana oleminyaka elitshumi lanhlanu 15 ohlasele esikolo sakhe ngombhobho izolo wadubula wabulala umbalisi oyedwa lomfundi qede wazidubula laye wafa. Abanye abafundi ababili balimele kakubi njalo balaliswe esibhedlela. Izehlakalo zokubulawa kwabafundi ngemibhobho esikolo zivame kakhulu eMelika, futhi imizamo yokwethula umthetho olawula ukuthengwa kwemibhobho ihlala isehlula ngoba akula kuvumelana phakathi kwamalunga edale lePhalamende awebandla lamaDemocrats lelamaRepublicans. Sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weMelika.
Into leyo vele iyakhathaza eyokuthi abantwana bale access kwimibhobho at their disposal, ngoba i-society esihlala kiyo kathesi kungathiwa kulabantu abaningi abangala stability mentally. So sikubone eMichigan laphana, I think a year ago or some time ago, abazali bethengela umntwana wabo umbhobho when he was declared to be mentally unfit. So konako, it's a very, very sad development. Ngoba ababalisi bahamba esikolweni ukuyencedisa abantwana bethu ukuthi babe better in life, and uyabungakhangeleli ukuthi umntwana uzabuya lesikhali adubule wena mbalisi lomunye, ngantho abayahluphana. Because siyakwazi ukuthi iminyaka yena le yama-teenagers ingathiwa is the range yomntwana yena lo kule development engathiwa ihamba masinya, but akusela abantu surrounding the families abangancedisa ngokuthi babe ngama-outsources for i-frustrations abantwana.
UTrump lebandla lakhe lama-Republicans njengoba sebelawula amadali omabili ePhalamende ubona bengafaka umthetho yini ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho?
I-gun lobby isupporta uTrump and babefuna ukukhuluma ukuthi kungafakwa imithetho ukuthi kube lama background checks lokufaka ama register ukuthi in all the 50 states abantu babekwazi ukuthi umuntu lo selombhobho and he is capable and mentally fit. So konoko lakho nganto akuyahlupa ukuthi baza tshintsha imithetho both Democrats and Republicans. Hayi, lokho angikuboni ngoba bagijima nge second amendment ethi yona it is a right ukupossessa isikhali or umbhobho for your defense. And siyabona ama-states amaningi alomthetho othiwa stand your ground. I-stand your ground kuthiwa umuntu engabuya within your personal space lawe ungamhambisa kuNkulunkulu khonapho.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2024 ubugcwele inhlupho ezinengi lokunye okulutshwana okuzenze zathaba kancane loba bezikwazi mhlophe ukuthi zihleli elizweni labanikazi. UThuso Khumalo uyalandisa.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zithi udaba exemption permit kumbe ama-ZEP lubalalise phandle kwengubo umnyaka wonke njengoba aze aphelelwa isikhathi kungacaca ukuthi uhulumende uzawavuselela kumbe hatshi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqakutho Mabhena, uthi kube le njabulo enkulu ngesikhathi uhulumende esengeza isikhathi sala mapemithi.
Lokho kulethe esingathi ngolwasemzini i-relief kulabo abaphethe izincwadi zokuhlala kuleli lizwe leSouth Africa ezibizwa kuthiwa ngamaZimbabwe exemption permit. Yinto esiyibone abantu beZimbabwe begijima kakhulu ngayo kade beyilandelela kuma-social media platform lakwezinye indawo zokuxhumana.
Kodwa kabanye bathi akusizi lutho ukwengeza ngomnyaka owodwa kuphela ngoba ikusasa yabo kwele South Africa isele ilokhu ibuvilibana. Esinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Cosmas Ncube, uthi indlala ebhahileyo ekhaya ibadlise imbuya ngoluthi njengoba izihlobo ekhaya bezikhangelele kubo kuyo yonke into eziyidingayo. Uthi okubaphathe kabi ukuthi phezu kwale indlala uhulumende ubalise ukuthi bathenge inhlanyelo lemvundiso yefertilizer eSouth Africa.
Kumhulumende ufuna abantu baqhubeke endlaleni ukuze ebekwazi ukuba faka amatomo nxa belamba. Besizwa ngo-9 ebusuku, abantu besithi balwake befike ngo-9 ekuseni basezimalayinini kwezindawo emangwe le abakanikwa inhlanyelo yakhona. Irola ikabuyi le letha inhlanyelo le-fertilizer.
Abanye bathi umnyaka ubaphelele nzima ngenxa yemikhankaso eminingi ebibhekiswe ekuthini kuxotshwe abokuza. Lokhu kubuye kwengezwa inzondo edalwe ukufa kwabantwana abedlula amachumi amabili ngemva kokuthenga ukudla ezitolo zabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Gretman Mkhwebo, uthi okubakhathaze kakhulu ukuthi imikhankaso eminingi le ikakhulu kubotshwa kwabantu abasebenza endaweni zokudlela lezindleleni bekungathi ibhekiswe kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-operations ede yenzwa lapha eSouth Africa ubotshwa kwabantu baseZimbabwe bechaywa behlukunyezwa ngenxa yesimo sedalwa ngezepolitiki ekhaya. Engathi mhlawumbe into ezihambahambe ukuthi kathi why sengathi abantu bakithi bahlukunyezwa kakhulu.
Abanye bathi okube phule inhliziyo kakhulu yikuthi ngemva kokuphuma kobe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi abacabangela ukuthi ubezonda abantu bokuza, kungene omutsha umnumzane Leon Schreiber abathebe sathokozile waqala uhlelo lokuzingela abangalamaphepha. Bakhona njalo bathi badaniswe ikwehluleka kukahulumende omanyano ukukhwaza kuzwakale ngenkohlakalo lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe okungezinye zezinto ezibangela ukuthi abantu babalekele kwele South Africa. Udaba lokwethulwa kwe-ofisi yamapasipoti e-consulate e-Johannesburg lulethe injabulo kwabaningi, kodwa yaphangisa yaphela kwamazolo sekuthiwa ipasipoti eyodwa ibiza amarandi aphosa afike inkulungwane ezinhlanu zamarandi, 5,000 rands. Mele Studio 7 e-Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Ku Live Talk The Connection namuhla sixoxa ngabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo kanye lokuya emacansini mahlayana, ikakhulu ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka ludlondlobala elizweni. Sebekhankasa ngamandla eMashonaland West abebandla leZANU PF abathi bafuna umongameli yeMasoni Mnangagwa eqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.